Sekian segala untuk kecerutan buleti Pak Al-Hisim Sports Cultural Club Nasir United Arab Emirates Utiwiz Misena Nuhiz Patavushi Wuna kukutana umeshubu Pakati wuku pumelela Nuhuna pumeleli mzali nguku
Nyali kutaza wafana Abangatesa basa kulayo Labana asisfiso So kutubeta alipore Kumele ubele discipline lokuz nigele Mubayin uma unge lako loko ubele Hai Afsozi wakwane so kupumelele Afsozi sibi wakwane so kupumelele Discipline lokuzinikela ikho kuqakatheke kakhulu.
Ukaseki ukhulele kuqembu leHighlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqetshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders lapho asebenze khona nabaqeqetshi ababalisa uRaman Kumbu nasebadlula emhlabeni yabantu uBenjamin Moyo, uWilliard Khumalo kanye no-Eddie May. Ukaseki uthi bonke abaqeqetshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uke wadlala emazweni abalisa Albania, India, Cyprus kanye nase United Arab Emirates. Ukaseki uthi uba ngumuntu olalelayo ole mbeko okuqakathekile nathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu asihlalenini endlini asincedaneni umkhuhlane lowo siwukhulele bantu bakumthwakazi lihlale ezindlini kube isikhathi nje ukuthi lihlale nemuli lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini lokho esibhizi sisebenza siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo kuxoxwe i-aftermath le madoda lesiphiwe uNkulunkulu ekuthi sikhangele impilo zethu.
Ukaseki wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlalaphansi. Phambilini kube ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu alisebenzela kathesi kube ngumsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Al-Hamriya. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanje.